abaningi bathi ukwehluleka ukuthola imali emabhanga laleyo ethunyezwa izihlobo ezihlala kwamanye amazwe kubephula inhliziyo ngoba bebefisa ukudla izibiliboco njengalokho ababekwenza kudala ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Bathi okwamanje bazehluleka ukuthambisa imphimbo yabo ngamanamnede lokudla amakhekhe lerayisi ngoba konke lokhu akusathengeki ezitolo okukhuphulwa khona intengo yempahla mahlayana ngosomabhizimusi. Umsakazo we-Studio 7 uxoxa labanye abantu edolobheni leli abakhanye behlulukelwe ngokuswelakala kwemali, ukukhuphuka kwentengo yempahla njalo lenhlawulo yamabhasi athwala abaya emaphandleni. Umnumzana Thandanani Mpofu osebenza njengomncedisi kamtshayeli webhasi uthi abantu bayahamba sibili emakhaya kodwa babhadala nzima ngoba bayehluleka ukuthola imali emabhanga.
Bahamba sibili abantu kodwa kukhalakhala izimali babhadali ngendlela okumele babhadale ngayo.
Baningi abakhala ngalokhu njalo langokwenzakala elizweni abanjengomnumzana Ntando yenkosi Mhlanga.
Ngilusizi kakhulu lonyaka ngekhisimusi yalonyaka, kunzima sibili amangamabi. Lokho mina ngahlala angaze ngiyiboni ikhisimusi enje ngoba kunjenje siyabe sithembile ukuthi nxa kufika lesi sikhathi siyabe sesilungiselele labantwana izisul fees ama-uniform sesithengile. Kodwa kwalonyaka hayi, kunzima, asikwazi kumbe ngumumo welizwe kumbe kuyini kumbe yamabhondi laba sibisele wona sesibulalele i-economy, shiwa sithwele nzima okunye okumangalisayo.
Umnumzana Charles Lunga uvumelane lo moyo.
Nikhisimusi sungani sokungihlula kakhulu ngoba ikhisimusi nxa ngikhangela mina nge-4 years bekile zezidlile kuzofika namhlanje mina ngayi-enjoye ikhisimusi, even labantu abama bakayi-enjoye ngoba sofa kathi njenganamlonyaka vele ku-west than kweminye iminyaka ngoba sofa kathi zangathengi lutho into zabantwana lami ngokwama ngikakwazi ukuthenga ize nomali yesokus. I-business ayikho, akulakuxokozela, akulani, but abantu bagcwele e-town city but awukhali ukuthi kwenzakalani. So angazi ukuthi kungaba njani, into athi ziyathura emashopu, akula nto ethengekayo, imali yakhona ayikho, i-cash yakhona ayikho. So angazi ukuthi kunjani, ingaba bakwenza into zaba-flexible bantu bakwazi ukuthi bethenge into ozokuthi bekwazi ukuthi bedle. Kade siyi-chicken nathi sibo-150, kade singidla i-chicken nayo ngisakwanisi, sengiyakudla imbhidi, sokuthi ngitshona endlini ngiyatshona ngisenzani. Sengiyatshona nami ngisemsebenzini kwabha lami zama ukuthi kume ngingadobha lami okuncane lami ngikwazi ukuthi ngithenge nabantwana ngampela.
Lokhu le ndwendwe ezinde emabhanga koBulawayo lapho abanye abantu abalala khona bedinga imali yokuthenga ukudla kwekhefu lekhisimusi. Abathunyezelwe imali ngabahlala kwamanye amazwe kusetshenziswa i-Western Union labo babhekane lokuhlulela kwemali. Kodwa abanye abalayo imali babonakala bethenga impahla lokudla emavinkilini. Ngimele i-Studio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.